Lokho vele ngathi alisilo qiniso ngamanga. Ngamangala vele amabizo akhona lapho ngoba yiwo amabizo ama-candidate. Kodwa ungananzelela vele nxa indaba ingaripotwa njengoba ukhulumile. Kuyabe sekunzima ukuthi ikhulunywe kungakafakwa isinqumo kuleyo ndaba. Kodwa engingakutsho ukuthi ungakhangela uCharles Moyo lapha. UCharles Moyo ule ndaba ekhona e-Trade Court ne-Justice Court yokuchaya omunye unkazana othiwa nguMthithi Mhlekere. Angithi kulo dini kulezi ndaba zakhe zabafana bakhe eze-violence, angithi ezise-law and order. Ungananzelela futhi abanye abanjengabothofa ibathi bebhala ama-report bezama ukuthi bevale laba abancintisana labo ukuthi bengakhontesti. Uzananzelela futhi ukuthi bona laba abakhalazayo yibo abantu abanqotshwayo kulelani ukhetho. Bazama ukuthi bentshintshe indaba leyo eyokhetho bathi ngeyomhlobo womuntu. Bazama futhi ukuthi ukuthi ama-decisions enziwe khona vele bona babezama ukuthi belethe abantu abavela kwezinye izigaba ukuthi bevote ezindaweni abangahlali khona. So ngathi ukuthi i-province imelele yona leyo report sizathi siwaphenda amaphepha. Okwakathesi indaba esingabe sithaba ngayo dadewethu neyokuthi u-gift bund owayekhokhela leyo province labona laba ababebesekela olokhu yenini o-Charles Moyo kabasekho ezikhundleni ngoba ukukhokhela okwakwenzwa ngu-gift bund kwenza ukuthi sibe lo kansela ukansela uShonto Banike owagwetshwa ngendaba zokuthatha imali yama-residence eyinto engazange yenzakale i-MDC ukubunza kwayo. Ikhangele futhi ukuthi Country Park iward 28 yathathwa yiZanu PF ngenxa yokuthi umuntu owayewina i-primary election wayengumuntu owangathandwa ngu-Gift Bund lele yena le layo i-faction le esiyo esibhala ilokhu ke i-report. Ikhangele futhi iBulawayo South yathathwa yiZanu ngenxa yokuthi inkokheli zangkhona zazixega. So labo sibamelele sibili sizamelela lawa maphepha lathi silawethu amagqwetha kodwa engatsho ukuthi iZanu kayisoze iphinde yathatha uBulawayo.
Ngezinye indlela akulahlupho eBulawayo, konke kuhambe kuhle njalo konke lokhu abakubhalayo ngoba bakubhala bengani balobufakazi bakho lima ngokuthi kwaqhutshwa kuhle ukhetho.
Ukhetho lwaqhutshwa kuhle. Into eyayivele engani iyabahlupha yikuthi bona yibo ababevele bekhokhela i-province iminyaka eminingi. Ukukhishwa kwabo lapho ngibonani kusuke kwaba buhlungu kibo kakhulu. So sebezama zonke indlela ukuthi bekhiphe labo abantu asebathatha umbuso ku-province. Angikholwa ukuthi bazaphumelela. Yonke into ihamba kuhle. Okwakathesi sekulungisela i-National Congress.